Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 2 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lawo umubi.
Abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumele ekhaya, abanye abanabafazi abafazi babo sebehambile emakhaya.
Imindeni yabantu abalitshumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985 isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba.
So abantu labana bakhombelisa umbhobho wabo ubaba ukuthi ubaba anganyinyi, ngizawufaka emlonyeni wakhe ukuthi anganyinyi. Babisana nokhulu egogo la egogo esinye sana ukuthi angaphumi laphendlini.
Iqula lekomidi ebona ngezamabhizimusi kukhansile yakobulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare, lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima.
Kangeleleke lathi ukuthi ngedolobha lakobulawayo ngokuya kwesikhathi sifuyeke inkomo zesichango eplantini zikamanisipala wakobulawayo. Yikhothi kufundile kuningi, kanti sakhangela njalo lezilimo eziningi onjenyawothi lamabele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lakho umubi. Abanye batshele iStudio 7 ukuthi bayesabela ukuthi umumo uzokuba mubi ngamandla ekupheleni komnyaka, isikhathi uhulumende athi upha abanamaphepha e-special dispensation kumbe ama-exemption permits ukuthi babe sebelungisise amaphepha abo, ngoba nxa bengayekela ukwenza njalo bayabe sebeselizweni leli okungekho emthethweni. Sixoxe lomunye wasebeqoqa ukubuyela ekhaya, umnumzana Apple Khumalo.
Okay, Chris, kube nezigameko endaweni ezihlukileyo, esibhedlela esePretoria, ne-Hillbrow Clinic, ne-Rosettenville Clinic. Ube khona abantu bedudula, abebevalela abantu bangaphandle ukuthi bangene bayefuna usizo emaclinic. Bebevale emagethini befuna ukuthi umuntu ongena ngaphakathi eclinic angene ene-ID, bamverify ukuthi ngabantu be-South Africa na kumbe ngama-foreigner. Ma ungela-ID awuvunyelwa ukungena. Same thing eyenzakale ngale ePretoria, esibhedlela kwesinye isibhedlela sePretoria ngale elokishini. Bebemegethini besithi abantu abangena kufanele baproduce ama-ID. Kwasokusiba nesigameko sokuthi abantu be-EFF khona ngale Pretoria bangena, kwasokuliwa. Nesigameko esifanayo futhi ngapha e-Hillbrow nalapha eTilfontein. So e-Hillbrow babuyile kodwa kusabanga nodlame, kodwa lapha eTilfontein e-Rosettenville kube nodlame ngoba kugcine sokuphoselwana ngama ache kwaba nomsindo omkhulu kakhulu.
Ngomumo wona lo okhulumayo, usuke wezwa yini abavela eZimbabwe abathi sebebuyela ekhaya ngenxa yakhona lokho okwenzakalayo?
Abaningi kakhulu abantu bakithi bathi sebekhathele ngoba isimo lesasikho sihle, Chris. Ma uyavinja ukuthi ungena esibhedlela, asithi mhlawumbe ulimele olunywe inyoka ufuna usizo oluphuthumayo, kusho ukuthi phela uzofele emnyango clinic. So hayi, baningi abantu bakithi abathi sebekhathele ngalokhu, and abantu abaningi abasasebenzi la. Isimo sibi lapha, Chris, South Africa. So nami nje ngiyacabanga ukuthi kufanele ngibophe zami ngihambe ekhaya ngoba angeke ngihlalele kulokhu. Mhlawumbe ngingatshintsha ingqondo uma bezorenyo ama-permitted, kodwa hhayi, baningi kakhulu abantu abahamba ekhaya. Sengizwe sengikhuluma nabantu abaningi vele bathi bahambe ekhaya. Abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumele ekhaya, abanye abanabafazi abafazi babo sebehambile emakhaya. So isisimo esikhona.
Alo-ke ngumnumzana Apple Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imdeni yabantu abalichumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngomnyaka ka-1985 ngesikhathi seGugurawundi. Isisole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba phambilini kokhetho ngoba kuzabonakala sengathi kukhulunywa ngezombusazwe. Lokhu kuphume kunanzwa ilanga lomanyano we-United Nations elisola ukuthunjwa lokucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele ele-UN International Day of Victims of Enforced Disappearances ngolwesibili. Umqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, uthi bamanyane lenhlanganiso ye-Hill Zimbabwe Trust ukuqhuba lumbuthano endaweni ehlukileyo kule minyaka yonke ukwenqabela ukudilizwa njengenhlala yenza kwelitshe lesikhumbuzo abandise ukulibeka.
Njengenhlanganiso besise silobela lapho dasihlangane lalabo abalahlekelwa ngabazali babo abalokhu bengazakali abayi-10 esilobela ngoJackson. Bezibuyile izihlobo abantwana labomakhelwane besizonanza lolu suku. Abakuchiloyo basinikeze i-report back kwabahlangana lakho ukuyahlangana lenduna uMalisi. Lapho esihlanganele khona ayisikho oda sijayele ukuhlanganela khona ngoba izakhamizi zilokwesaba. Gcine sivumelene ukuthi kuzafuze siqhubeke sizenza lezi zikhumbuzo. Hlanganiso oda sisebenzisana okuthiwa yiHeli Zimbabwe. Kuhle ngoba siyabe zinhlanganiso ezilabantu abangaphandle kwesigaba seMandebeleni ngenjongo yokuthi into yethu yonke ibe ngiyabantu bonke.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeBheju likaZulu. Usithandekile uphinde waxoxa lezakhamizi umnumzana Nicholas Ndlangamandla kanye lomnumzana Dingilizwe Mkandla onguye owaya enduneni abachasisa ngokwehlela izihlobo zabo.
Nicholas Ndlangamandla kulimani kesilokela emaplazini abathathwa ngabantu ababele mbhubhu kuthiwa ngimisoku Ndlangamandla ukuthi wothi isitshengisa indlela eya emgwaqweni ephuma ngekhaya. Bahamba ngokuphela siyaphindanga sababona athi-ke kubanditsho ukuthi kuyakusisa kwasangolesine nakazisiyedida inkomo zazihambele eceleni kwemgwaqo ngokuyindlela okungane kubalekela amatshe. Ngangizinkunzi sizongolela ngase ngifika khonapho ezongolela khona ngabona igazi elalilapho kwatshengisa sikuthi ukuthi labala abantu ngazabulawelwa khonapho kumbe kwenziwani. Kodwa-ke into eyayikhona ligazi eliningi namaphakede egwayi amagwayi bonabo abantu ababe batshaya kumbe bekuyanjanjani. Umzalwane kamdada esemzini wakhe nanyasindawonye kodwa hhayi sijhiyeni iguma lijhiyeni. Azakutshelwa ngumkakhe ekuseni sithi nawami lapho kungeweni tete ebusuku ngabantu akaphenduki kuyo. Hhayi kubuhlungu nakatesize ungakukhumbula kuhle kuba buhlungu ngakasikwazi nokuthi bayalahlelwa ngaphi kumbe kwenziwani.
Dilizo mna ngokuthi ngilize Mkanda, uDingilize Mkanda ngikhuluma ngisilekela emaplazini kufanitetheze lapho enkho. Mina ngingumzukulu enzalwa ngumkanda omunye wabadala abahambayo. Abadala mhlazana bethathwa wade enkothwana sibili ngoba into engangiyikhangele abantu laba bafika ebusuku baqonda endlini kakhulu logogo lapho abalala khona. Angithi ngomsindi waba lapho baye kwathina abadala ubaba nomama bacina sebevukile kanye lathi sasiyake sivukile saba ngabantu sesiphandle sibona zinto ezenzakala khonapho. So abantu labana bakhombelisa umpofu wabo ubaba besithi baba anganyinyeli bawufake emlonyeni wakhe bethi anganyinyeli. Babisana lokhulu nogogo laye gogo ethinge sala ukuthi angaphumi lapha endlini. Babisana naye bamdonsa waze waphuma naye waphandle waba yikumfosa wabo bemdonsa behamba naye bangena naye indlela esuka ngikhaya siya komakhelwane indlela encane e-private road evelejenisa ukuthi abantu babaeeda babe nomuntu wesigabeni owayesane esazi ivili lezindlu lapho phela khona abadala. Bahle kwaba yikuhamba kwabo ngoba basuka bangena komakhelwane bathatha futhi umakhelwane ukhulu umakhelwane khonapho ngikhaya. Kwakusebusuku kufika kwaba ngabo 2-3
ngokuthi siya kusa kwezokala zesigaba sonke wafika ekhala kubani 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 uthethe kubani uthethe yikho ngasuke sidikhave kake ukuthi ngedirection abaphuma ngayo labo-direction lapho bauguma khona izimoto emhluku yikho okwabonakala khona lapho okunabasidishudu khona okulegazi khona lapho esasibuthana khona lasinge sama ufaka khona itomstone yade yayithathwa khona.
Kusukela lapho-ke kwahamba njani? Akuzange kube lo dletshana kuze kube lalamhla?
Awudletshana ngitsho ngoba i-very dangerous akala into leyo. Abadala besigaba babopha isepho sokuthi kakuyo epolisi kuyeripota athi ipolisi ayizange yaze yarisponda ayizange yaze yabuya kwaphonkuba into eribhekiwe bati.
Liyake lihambe yini kule imbuthano ye-National Peace and Reconciliation Commission?
Ngapha esigabeni sakithi asizange ke siye kuleyo mhlangano owe-Peace and Reconciliation. Into esiyenzileyo last 2 months or 3 months ago yesaya endlineni indlina yethu malisi ngemva kokuba sisiziwe kuthiwa indaba yegugura wonke yabadala abahambayo ikhokhelwa zinduna kodwa induna yasiphendula yathi yona leyo nto iyayizwa njalo okwakatheshi uce ukuthi abantu besine ukukhulumisana ngayo leyo ndaba ngoba khathesi sikhangayo lokhethu zakuya kukhethwa ngomnyakozayo. So izaba ngathi siyisebenzisa njengokukhona njengesikhadi kwezombusazo yikho-ke sahlangana sanika njalo i-feedback kwabanye ababengahambanga endlineni nakuwo labo ofuzwayo ukuthi
uyasuthiseka ngokukhulunywa yinduna yini.
Le nto ekhulunywa yinduna mina kayingisuthisi kayingisuthisi ifili ngoba isenze ngathi into yakhona into engenamsekelo izolo kanye ofuzwayo besiya ngapha kithi kade kuholwa umuntu esiyona umuntu lo oyesesewose kodwa umuntu lo uphethwe abantu ikakhulu mina abezindlu lezi ezahanjelwa ngabadala abadala kabatholanga umuntu nalolu muntu usuthiyayini i-Van Pierre ngangithi ngeza ukuthiwa khona uphe izinto ebantwini niyayifuna yini impi abantu bathula ekucineni nawathi impi yakathe siyayihluphi umuntu angasisa siyamlanda ngaphi emzini wakhe ebuhlungu okuwukuthi le nto ingathi iligugu kubo kalisiwa singathi sisaba ngoba yenona ongasekho.
Alo-ke ngumnumzana Dingilizwe Mkandla. Njalo sizwe lo mnumzana Nicholas Ndlangamandla bebexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma lenduna yesigaba ngalolu daba. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi lulungisiswa iCommission yeNational Peace and Reconciliation. Ikomiti yomanyano wamazwe ebona ngokuqeda inketabetshabi e-United Nations Committee on Elimination of Racial Discrimination ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi njalo abaqhuba imbuthano ngalolu daba bengahlukuluzwa. Iqula lekomiti ebona ngezamabhizimusi kukhansili yakoBulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima ezingathuthukisa ipulazi laleli dolobho. Eplazini lakhe umanisipala wakoBulawayo uqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezifana lokufuya inkomo, imbuzi lezinye inyamazana. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo kansila okuqulaleli umnumzana Edwin Dlovu othi ulwazi abaludinga kakhulu ngolokufuya inkomo zochako.
Sikhangeleleke lathi ukuthi ngedolobha labulawayo ngokuya kwesikhathi sifuye ke inkomo zochako eplazini likamansipala wakoBulawayo. Yikho sikufundile kuningi kanti sakhangela njalo lezilimo eziningi onjenyawuthi lamabele sakhulumisana labayenza inhlanyelo ekhona inhlanyelo ezingadliwa yinyoni safunda okuningi nje kakho-ke besitshengisa ukuthi le inhlanyelo ilungile ngoba inyoni kazidli laze livune nje lingazange likhathaze zinyoni. Sayithokozelela kakhulu lathi sizayizama-ke eplazini lethu njengedolobho lakoBulawayo.
Ekhathesi sikhuluma nje lilimile yini eplazini njalo isifuyo yebo ukhulume ngembuzi lenkomo kukhona okunye?
Sifuyile silembuzi silenkomo azinengakhulu eplazini sifuyile ye so bese sikhangela ukuthi ngokuya kwesikhathi-ke sifuye ke le nkomo zochako yizo besingelazo.
ziyalilethela inzuzo mpela idolopho liyazithengisa lenza njani?
Siyafika isikhathi sokuthi senze i-public auction zethengiswa ke lezo nkomo ngobuningi. Sithole imali encedisayo ukuthi kwesinye isikhathi nxa imali eyokubhadala isebenzi ingeneli, sasithengisa inkomo khonapho senelisi ukuthi zisebenzi-ke zihole zithole imali. So iyancedisa kakhulu sibili uhlelo lokufuya inkomo nje edolobho lakoBulawayo.
Izakhamizi zona kule ndima eziyidlalayo yini kunhlelo zeplazi lezi?
Izakhamizi kusebenzisa laba abalolwazi kwezokufuya, abalolwazi lwezokulima, basincedisa ngokusinika-ke amacebo lembono ephathisayo ukuthi sifuye njani inkomo, silime njani. Kuyasiphathisa kakhulu, ikanti njalo silime engwebu breweries layo i-customer enkulu ekuthengeni-ke amabele aphuma eplazini kunye lomumbu. So hayi, izakhamizi ziyasincedisa ngalezi ezilolwazi lokufuya lezi zolwazi lokulima.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila wedolobho lakoBulawayo engowebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald liledaba lokuthi uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana usegcizelele amazwi akhe okuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF kumele zesulwe ngoba ziphazamisa hatshi eleZimbabwe kuphela kodwa isigaba sonke somhlubulo wezansi yezwekazi leAfrika. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imiziphose yonke esiqindi seBhemba eCholocho iphakathi kokukhanya kulandela uhlelo lukahulumende olwamandla kagetsi elanga awesola phansi kohlelo lweRural Electrification Agency. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, siyabonga izindaba ezinhle, izindaba ezingela kwehlukanisa, izindaba eziphatha iqiniso njengokalinjalo. Studio 7, ngicela abantu ngilamike ibalwe yami, ngicela yamike ibalwe lapho ekuseni, ngicela ke ibalwe. Ngithanda ukukhuluma ngendaba ye-MRP. I-MRP libandla elimangalisayo, ibandla elize ukumela abantu bakwamthakazi, abantwana baka Msidikazi, abantwana abahlupheke kakhulu, abantwana abaswele ubukhokheli obuqotho. Bangamafitshane, ngithanda ukuthi ngithi mina bantu bakithi bakamthwakazi, phaphamani sizwe sikamthwakazi, like livuke libone lithalaze linanzelele ukuba kuyiwa ngaphi, kuvelwa ngaphi mthwakazi. Into ekhona bakithi ukuthi umuntu wonke kusafanele abe nekwazi ukuba la avela khona wavela ngaphi uyaphi. Okokuqala, ilizwe lakithi kumele sikunanzelele ukuba lalivele lingahlangananga iZimbabwe ingakabi khona before 1923 lapho kwahlanganiswa khona ukwenziwa khona i-referenda. Nxa umuntu engazi imvela yakhe engakwazi avelela khona kuba zima ukuba into ayikhulumayo ibekwebekwazi nanxa engazisokubonakala akakwazi ukuba alungisise njani ngoba phela i-background yakhe engayazi. Yikho-ke bantu bakithi ngithanda ukuthi ngithi mina ngamafitshane okukhona njengamanje kwahanjwa kusuyazingela. Nxa uhambe usiyazingela lehlukene liyimizi embili lingabulala kufanele lisheye lihlale phansi lisheye ukuba nyamazane selibulele ngoba suke liyidlela ndawonye umuntu lomuntu lomuzwanga ngibo lapho kufanele ayidlela khona ukudla akutholileyo kumbe ngithi mina mhlawumbe lokhu asebekujimbile. Nxa bevela egangeni-ke unkomo labo mgabe kwakufanele omunye akhumbule ngakubo aphethe iqatha elipela itholile.
Linjani basakazi, linjani basakazi uNdlovu okhulumayo mfana. Hhayi, siyabonga konke okwenzakalayo okukhulunywayo kodwa ubunzima bukhona mani lizwe lakithi leli kokhelwa ngabantu abangenabo nembeza. Mina ngihlukuluzwa kakhulu indaba yabakhokheli laba akuthiwa kufanele bakhokhele kubakhokhelele indaba yegugurawundi kungamasobhuku labo lezinduna abayibo ababulawelwa abantu. Abanye bangikhona abafuna ukukhokhela lezo nhlelo yibo abalezi hlobo ezabulawayo, kodwa bajike futhi babe ngabantu abakuthatha lula. Nxa abantu bekhuluma so laba abantu besishoneni into abayenza bevele beyazi ukuthi bafuna ukuyenza. Uthi uyakhangela ezikolo khona lapho bebathatha abantu babo bebafake ngoba abakithi bengekho ababefanele befundise lapho babulawa. Osobhuku bakumele lezi nduna zikumele khona lokho kucommunity. Nxa ufanele ukhuluma ususiba ngumuntu omubi. Akula lapho esiya khona thina abantu besintwini ngoba sibrijwa. Yibona labo abemdabuko abathi bangaphiwa ama-50 kg yembubhu bezwe kibo sokuhamba ku-right. Akula lapho esingaya khona ngisho. Uba ngumuntu omubi kibo ma ukhuluma ngendlela nje ngoba le ndaba egugurawundi nxa ikhulunywa ngendlela ekhulunywa ngayo yilabo umthwangwa bonabo kumbe ngobani abakukhulumayo khona ngapho besithi kuyakhulunyelwana yadlula. Abantu silezilondo ezingaka so kuba buhlungu kakhulu. Thina kithi ezikolo kulama-mass graves amangcwaba abantu abaningi abagqitshelwa once at a time bezokuthatha ngendlela elula kangaka. Uyabona ukuthi vele kakulabudlelwane phakathi kwabantu labo. Abantwana bethu kade sibafundisa into ezingazwakaliyo esikolo la ngendaba yakhona lokho. Kunzima kubuhlungu kakhulu.
Sanibonani kustudio 7 benjani basakazi
nani balalela.
Mina ikakhulu mina into engathi iyanginyanyisa yiyo le yokuthi abantu bakithi abasebenzi, kugcwele abantu besishoneni emzini yakithi yowamakhansila. Le nto izophela lithanda lengathandi izophela. Lonke lina elikhulumisa indebele siyakwazi ukuthi lingabantwana bamashona elazalelwe emandebeleni elikhuluma lichothozi MRP. Lonke siyakwazi ukuthi lingamashona lakhulele esindebeleni. Akusimangalisi lokhu. Nayo futhi iStudio 7 inobandlululo olubi. Kungani vele sizogcina siphuma ekuthini silalele thina abanye abantu ngoba masimameli news zakhona yi-CCC yizanu saze sakhathala. Amaphathi maningi silabo Zaphu, silabo FF, silabo MRP, sinamaphathi amaningi esingawalalela esithanda ukuzwa ngawo ngaphandle kwayena le izanu le-CCC. Sikhathele kuyabonisa ukuthi lelo Studio 7 asiyo yethu ngeyamasho. Kuyasibonisa straight lokhu. Hayi kuyabonisa lokhu. Hayi vele mina ngani sifuna ukunginenga. Ingani vele sifuna ukunginenga iStudio 7. Ngicela ngasakumameli lokhu. Lokhu kumele ngikukhulume ngoba ngikhuluma iqiniso. Asisamameli lutho. Sisi zwanu. Kuyadina. Yikho kwayenza abantu bezimbabwe begcebe asalaleli iradio yezimbabwe ngokuhlala ikhuluma ngeminda. Iminda. Abantu bagcebe asakumameli wonke lokho ezayisaca sichiya ukumamela iradio yeZimbabwe. Yikho ke la khona oko likwenza kwabo kuStudio 7 kuzoxotsha abantu ikakhulu ngapha kuStudio 7 sesindebele. Hayi kadina lokho sikhathele.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa ke ngicela ke ukuphendula umlaleli othi yena kasafuni ukulalela iStudio 7 ngoba sihlala sikhuluma nge-CCC le Zanu PF kuphela. Hatshi, asikoqiniso lokho. Nxa abamanye amabandla ikakhulu abe MRP bele mcimbi siyabapha ithuba, sihlala sikhuluma laye la umkhokheli wabo umqondisi moyo, sikhulume labanye nje abebandla lonalelo. Yikho ke sisithi hayi sikoqiniso thina njengeStudio 7 asisekeli hlangothi. Siyabonga. Ekwezemelika, umongameli Joe Biden usesole owayengumongameli umnumzana Donald Trump labasekeli bakhe esithi bafuna ukubuyisela inqubela phambili yelizwe emuva. UBiden wethule umbiko lo izolo ntambama esigabeni sePhiladelphia emkhankasweni wakhe wokudinga usekelo pambilini kokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2024. UBiden uthe uTrump labalandeli bakhe abazithi iMAGA kumbe Make America Great Again bale abalandeli isisekelo sombuso welizwe. Ophendule amazwi kaBiden umnumzana Kevin McCarthy emele ibandla lamaRepublicans usole uBiden esithi kumele axolise ngokufanisa abebandla lamaRepublicans labadlulisa amalawulo abathiwa ngamafasiste. Ukuhlaziya umbuso kamongameli Joe Biden sixoxe lengcwethi yecubungulayo ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu o-independent okhangela from esibangeni sokuthi angisomrepublican angisomdemocrat. Ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mnambona ngani uyawanela somsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu bale kube qhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi uthwa kule shortage ye staff, siswele abantu bokuqhatsha. So ukuthi imisebenzi mnengi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikonomi, waneliso ukubhadala irenti, uthenga ukudla, imisebenzi ikhona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu. Kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemokrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican, umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana ye-fuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali. IDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, abaningi sebebuyela ekhaya lanxa lakho umubi kakhulu. Imdeni yabantu abalichumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985 ngesikhathi seGugurahundi isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lilalele njalo indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Nasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30. Igama ngo Chris Gande, ngilifisela ke impela viki elithukela. Asidibaneni.